So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Khandemiri obesilethele indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 13 kuMabasa 2023. Igama nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Kunominatwa yibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi kubantu bamile. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngathi, umelani, imbali yakho yiphi.
Umnumzana Nelson Chamisa webandla le-CCC nguye yedwa okhethwe kunguZulu ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzakwenzakwa lonyaka.
I-violence generally against political opponents yibo mnangagwa yibo abalokhu bephethe kuthinte negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic.
Amanye amagqwetha ePretoria High Court okuthethwa udaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Isadaka ya-urecommend ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungenakukhonona. 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe.
Amabandla aphikisayo eZimbabwe athi akulalutho luzaphuma kuqula le-SADC elethekelela eZimbabwe. Umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa okhethwe libandla le-Citizens Coalition for Change ukuba ancintise kukhetho lukamongameli oluzakwenziwa lonyaka. Kukhangelelwe ukuba uzangqikilana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye kukhetho olulakho ukuqhutshwa ngontulikazi kumbe ngoncwabakazi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwethiwe namhla emhlanganweni owenziwe liqula le-Citizens Candidates Independent Selection Panel elamukele amagama abakhethwe nguZulu ezabelweni zonke. Ukubikwa ukuba akula omunye okhethwe nguZulu ukuba angene kukhetho lukamongameli. Bekule mbiko ethi umnumzana Thandayi Biti ubekhethwe ngesinye isabelo ukuba ancintise kukhetho lolu. Kodwa ibandla le-CCC liya kuphika lokhu. Akasenelisanga ukukhuluma loBiti ngodaba lolu ngoba engaphenduli umakhalekhukhwini. Isikhulumeli sequla le-Citizens Candidates Independent Selection Panel umnumzana Shepherd Ngandu uthi uChamisa ukhethwe ngabantu abaningi abaphatheke kuhlelo lokudinga abazancindisa kukhetho oluzayo.
Despite some teething problems necessitated by logistical challenges, nomination process is in overwhelming response.
Loba nje bekunzima ekuqaleni, sithole abantu abafuna ukuncintisa kundawo zonke ezingu 210 lamawazi wonke elizweni. Sithole abantu abaneleyo. Sesikusigaba sesibili esevetting. Siqeda lapho baza kuba kusigaba sokugcina esizalazisa sona.
Ungandu uthi uhlelo lokuqala olokudinga abazancintisa kukhetho aluvezanga amagama abanqobileyo. Uthi sebezaqala ukuhlolisisa amagama wonke afakwe nguZulu. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Osalo Siziba uthi labo asebejabula ngokuba lamabizo afakwe kusigaba sakuqala abame kancane ukujabula ngoba kusakude phambili.
Hayi, kathesi asifisi isikhathi sokuthi abantu bebejaba bejabula ukubana mina ngoba ukunominatwa yibuqanjwa nje umuntu oyedwa noma amabili noma abaningi kubantu bamile. So sizaqala siye kuhloza ukubana uvela ngathi, umelani, imbali yakho yiphi. Nxa ungaqeda khonapho umuntu usuyavalidetwa ngabantu laba abavela kucommunity yakho. Nxa ungaqeda lapha umhlangano usukhipha ke ibizo through the commission eyabantu abasasimele.
Uhlelo lolu luzagqitshwa ngemva kwamaviki amabili nxa amagama avela kuZulu esekhangelisisiwe. Uthi abazakukhangela kugoqela imbali, isimo somuntu loko wafundelwa ngolo ofuna ukuncintisa njalo lalokho asekwenzele indawo afuna ukuncintisa khona. Uhlelo lolu lungcono kulohlelo lwama primaries ngoba lukhangelisisa okuningi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 abafisa ukuba ingxenye yalabo abazancintisa kukhetho lwabameli bedayela ephalamende, njalo kulabazinkulungwane ezingamashumi amathathu 30,000 abafuna ukungena kukhetho lwamakhansili. Ilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Mabutho Moyo uthi kusobala ukuba ibandla le-CCC alilandeli intando kaZulu ngendlela eyikhetha ngayo abazancintisa kukhetho oluzayo.
Abantu abangahlali esigabeni bebethwalwa ngamakhombi benomnetha umuntu ongasoze abamele, bethi beqeda unomnetha lapho ubone same khombi sibathwala sibasa kwenye indawo ukuthi benominate omunye. So ama-processes anjalo ayabonisa vele ukuthi there is a disorganization.
Ingcwethi kwezombusazwe esebenza e-University of Zimbabwe uMnumzana Malakai Mlotshwa uthi iyasolisa indlela esetshenziswa libandla le-CCC eyokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo.
Ngokubona kwami into le ayisisoze isebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominatha kuphela sokungangena abantu abangasoze bekwanise i-responsibility yangkhona. Whereas singavota thina silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Amalunga ebandla le-CCC axabene kwezinye izigaba ebanga indlela okukhethwa ngayo abazangena kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka eZimbabwe. Bamelele elizweni lonke jikelele ukubona ukuba kuzahamba njani kuhlelo lwe-consensus candidate selection olwenziwa libandla leli. Ngimele isitudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMnumzana Mike Bima obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuqhelisa inhlelo zebandla leZANU-PF uthi kuza kwenziwa ukhetho lwama-primaries eZimba West, Mbare, Churu, Legokwe neMbudziya ngomgqibelo. Kuza kwenziwa olunye njalo esigabeni se-Insiza ngesonto. Ukhetho lolu lwenziwa ngesikhathi kulandela abanye abanqotshwa endaweni lezi okuthiwa kwaba lodlakela lokunye. Isikhonzi sikamongameli Emerson Mnangagwa esiphuma kufilimu ye-Al Jazeera eveza inkohlakalo ekwebiweni kwegolide leZimbabwe uMnumzana Hubert Angel useqatshe igqwetha uMnumzana Lovemore Maduku ukuthi amele kulolu daba. Abanye bathi lokhu kungaba kuveza ukuthi u-Angel ucabangela ukuthi ulakho ukubotshwa, kodwa kulabanye njalo abathi ababoni lokhu kusenzakala. UMaduku ubemele wenze umhlangano lentatheli izindaba namhla, kodwa ugcine sewudlulisela phambili ngoba esithi umelele ukuba i-Al Jazeera isakaze ihlandla lokugcina eliveza ubukhohlakali lobu. Ihlandla leli belikhangelelwe ngabantu abaningi namhla, kodwa sisiya emoyeni belilokhu lingakethulwa. U-Angel Lorikie Doolan baphuma kufilimu le betshela intatheli izindaba ukuthi bayenelisa ukwenza imisebenzi yenkohlakalo uMnangagwa ekwazi. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe njalo elwela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngiyadanisa kakhulu ukubona uMaduku iminyaka yonke le ezenza olwela ilungelo labantu. Uma sikhuluma ngabantu kasikhulumi ngamasela, kasikhulumi ngosopolitika, kodwa sikhuluma ngabantu abadubekayo oyibo kufuze bedefend against labo abalamandla. Namhlanje ngisimbona kakhulu emela ekhulumela izigebenga amasela. Akusadanisi lokho ngoba abuda bemlandelela kusukela ngo-2013 babe bebona ukubana njengomzenzisi ngomuntu othanda imali, okutshengisa ukuthi umgaba weqinisile ngaye ukubana njengomuntu ozidingela imali, ngoba kangiboni ukuthi umuntu ozihloniphayo othanda iZimbabwe engayamela uHubert Angels. Bekungaba yinto enhle ukubana uHubert Angels ngabe uyaziphendulela not through a lawyer ukuthi lokho okuthiwe ngaye kuliqiniso.
Isibona lapha Fuzwayo, abanye bayakhala bathi uhulumende kenzi lutho ngalolu daba, kodwa sizwe ibhanga elikhulu lelizwe kunsukwana ezedluleyo limemezela ukuthi seliphenya bonke kumbe abaningi balabo abathinteka kule filimu.
Angikholwa ukubana uhulumeni weZimbabwe uzimisele ukulwisana lobucila, ngoba alubana lanamhlanje waba isimanga vele ukuthi uHubert Angel kutweze ngambasada namhlanje uHubert Angel esiloko singakakuzisizi ukuthi kuthiwane ngabamqhathileyo ngoba phela uqhathiwe lo muntu bathi ukusela lobu obuphumayo ngaye badine ngabo angikholwa ukuthi laloba sikhanyeleleni sikhanyeleleni ngabe i-anti-corruption commission yinto elamazinga into ephilayo engasiyo ithuluzi yokulwisana lalabo abaphethe amandla kodwa iyithuluzi yokuthi ilwisane lobusela ngabe sibabambile i-anti-corruption bonke ngoba ukuthi kubanje one wonke umuntu odedinteka laphana ngabe selilizwe elifuna ukuya phambili ngabe ubotshiwe ngabe into zakhe zonke zithethwe kodwa sibona kubanjwa kuthiywa so khona kuyasithengisa ukuthi hhayi asikazimisele kulungiseni ilizwe.
Yebo, sibone ibhanga elikhulu lisithi seliphenya abanye kodwa uHenrietta Rushwaya yena ukhanya engakathintwa. Ungathini ngalokho?
Okuka Henrietta mbona ngazathi siyabe siziqhila ukuthi kukhona okuzenziwa ubanjiwe e-airport ephuma legolide kodwa kathesi icala silalahlwa ikuthi ilizwe lethu abantu kabahlonitshwa. Silabantu abathatha abantu bebenza izilima, silabantu abathatha ilizwe leli leZimbabwe elalelwa ngabantu balifela abalenzelabo. So lo mnotho welizwe benza ngani ngowabo. Bakhona ukuthi zonke izinto ama-natural resources ngawelizwe ngumnotho welizwe.
Mnumzana Mbuso Ofuzwayo uhlaziya ezombusazwe. UMaduku ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Amanye amagqwetha adlana ingqondo ePretoria High Court ngodaba lwamaZimbabwe exemption permits athi sibi kakhulu isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe. Amagqwetha amele inhlanganiso yeHelen Suzman Foundation ayephanyeka udaba lolu emthethandaba athi bathwele nzima abantu eZimbabwe ngenxa yokukhahlanyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, ukuselakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Ngakho ke athi akumelanga abalama Zimbabwe exemption permits babuyele eZimbabwe. Sehlulekile ukuxoxa ngodaba lomnumzana David Hamadziripi omele eleZimbabwe kwele South Africa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umnumzana Fortune Mlalazi odabuka eZimbabwe ohlala kwele South Africa njalo olandela udaba olusemthethwandaba olungene usuku lwesithathu namhla uthi aqinisile amagqwetha athi sibi isimo somnotho lezombusazwe eZimbabwe.
Umumo wezimbabwe kawuzaka utshintshe kwapho ngufa umgabe yiwo kuphela umahluko waba khona. Kodwa-ke lapho ababevele bebambe umbuso kamgabe seyibo abalawula ukuthi kube nento enjengama-human rights violation, i-violence generally against political opponents, yibo Mnangagwa, yibo abelokhu bephethe. Kutshintshe negama abazibiza ngalo elokuthi bona bayi-Second Republic. Kodwa ngokokwenza into lokho ezifana, i-economy isibekwe than ngesikhathi kamgabe. So akula mehluko. I-Helen Suzman Foundation bengilalele ama-argument abekhona abeqondile.
Amagqwetha kaHelen Suzman aphikisa wona esithi ikhomishini kaMontlante eyayibunjwe ukubana ihlolisise umumo weZimbabwe kayizange ilandelwe kumbe kayizange ilalelwe. Kuliqiniso yini khonoko?
Ikhomishini eka-President Motlante yaba yikumosha ngesikhathi. Uzakhumbula khona one ayenziwe ibe public njalo akula into eyodwa eyalandelwayo. So uMnangagwa akalalele muntu, ngitsho labangani bakhe kabalaleli, ngitsho le mthethwandaba yaseZimbabwe akayilaleli. So kwakuzakuba nzima ukuthi alalele ikhomishini avele iqambile ingasiyo la judicial commission.
Abathuthisi bathi bona umthethwandaba kawulamandla okubana ulalele leli cala njalo uphe isinqumo.
Baqinisile njalo bengaqinisanga. Remember ukuthi i-executive ifunctiona independently of i-judicial. Kodwa-ke nxa ekhona ose-South Africa ongathuthisekanga ngesinqumo esenziwe iloba ngubani, kufanele aye emthethwandaba ukuze umthethwandaba uzame ukuxazulula lolo daba. Senginethemba lokuthi umthethwandaba wase-South Africa uzaletha isixazululo ngendaba yamaphemithi okuza siza inokulumeni wase South Africa kanye nalabo abasekhethe nalesi sikhathi sizalane zaseZimbabwe.
Mnumzana Fortune Mlalazi udabuka kwele Zimbabwe sixoxelaye kwele South Africa. Ngasenelisanga ukuxoxa lesiphathamandla sohlangothi lwezendaba zekhaya kwele South Africa. Kodwa amagqwetha ohlangothi lolu athi uhulumende kaMnangagwa useguqule indlela abantu abaphila ngayo uma kuqathaniswa lalokhu kwakusenziwa ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF uyakusekela lokhu.
Masikhangela umumo weZimbabwe. Umumo weZimbabwe wona vele yebo phela bengablema umongameli wabathini kodwa umumo weZimbabwe ube mubi ngesikhathi sisuka embusweni ka-former president uMbaki. Kuthe izinto zezizimbi ngamazala. Ngakho-ke okwakathesi masikhangela umumo lo sikuyo yukuthi usukele khona phana sibe lo mnyama nje kwabuya indaba ye-COVID. I-COVID yasishaya, yatshaya wonke amazwe ngitsho le-South Africa wona layo umumo wakhona mubi khona ngale South Africa. Kwala bantu abaningi abantu bakithi konale awusela msebenzi we-South Africa kuyafana nje lakho. Kuse kusiza impe ye-Ukraine le-Russia naye yengezelele kuwona ama-economies. Ama-economies isemali and la even i-Southern Africa khona basikhangela namazwe wonke ojikelele. Sathola ukuthi umumo wezinto umubi abantu even e-South Africa ngale balahlekelwe yimisebenzi kakhulu.
Kule commission ka-Montland liyana bathi bona uMnangagwa akazange alalele ngitsho ulutho olulodwa olwaluphakathi kombiko wakhitshwa i-commission leyo.
Ngiyananzelela nomazala ukuthi abantu abakhuluma njalo bethi umongameli kazange alalele. Ngithe mina umumo lo ube mubi kakhulu ngesikhathi senesho kusenzakala ukuthi kaphethe kube le-COVID. Yawona imumo wama-economy zethu iZimbabwe layo ingenye yakhona. Khonokho nje abantu bangakhuluma bethi kalalelanga lokhu kalalelanga lokuyana. Bathi umazala mbala wayesazi ukuthi i-COVID izabuya. I-COVID phela shiyo into eyenziwa ngaphandle kithi kumbe i-COVID yinto eyenziwa ngamakhiwa ama-Americans ama-Chinese yiba bazi ukuthi i-COVID yamani fetshongubani. But khonokwana yiko ukuthi ngesikhathi kade kumele into zilungiswe umumo wethu waba umubi ngamandla ngoba vele kade vele umubi umumo wethu ngesikhathi.
So lapha mkhonyana
uvumela
nalabo yini-ke ukubana imisebenzi kayikho ukuthi bengaze baphenduke eZimbabwe. Umongameli Mnangagwa wayebathembisa ukuthi bengaphenduka eZimbabwe imisebenzi khona uzabapha le ndawo zokuhlala umhlabathi.
Amazala uyabona eqinisweni lonke umumo wezinto njengoba sikhuluma nje ukuthi umumo kawumuhle umumo wama-economies movie kodwa akulanto engaswelakala kuyenzakala abantu mase bethe babakhona abantu bakithi.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ababusa kwele Sudan bathi kulabanye babo ukukhanya bebuthelela izikhali edolobheni le-Khartoum okulakho ukutshotshozela udlakela phakathi kwabavikela iziphathamandla zikahulumende lalaba abenza okungekho emthethweni. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Sokukhethwa abazathonisa icala eliphanyekwe emthethwandaba yinkampani ye-Dominion ethi abezindaba abe-Fox News baqamba amanga bekwazi mhlophe ukuba owayengumongameli umnumzana Donald Trump wayeqamba amanga aluhlaza tshoko ngokuthi basebenzisa imitshina yabo ngendlela eyenza ukuthi umnumzana Joe Biden anqobe uTrump ukukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2020. Ele Russia liphika ukuba umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin nguye owathi kumele kubotshwe intatheli izindaba ye-Wall Street Journal umnumzana Ivan Gershkovich owetheswa umlando wokuthi ungumcuphi obesebenza okungekho emthethweni. Amalunga e-Southern African Development Electoral Advisory Council akwele Zimbabwe lapho ahlolisisa amalungiselelo okhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka. Okwamanje iqula leli elikhokhelwa ngumahluli uThichema Dlamini selenze imhlangano lentatheli izindaba lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Likhangelelwe ukuba lizahlangana leziphathamandla zamabandla agoqela elezanu PF, Citizens Coalition for Change, lamanye lingaka kwebi uhambo lolu. Abakumabandla aphikisayo bakhala ngokuthi akulalutho olwenziwa ngeleZimbabwe kulandela okwacelwa inhlanganiso le ngemva kokhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2018. athi kusobala ukuba akulalutho oluza kwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa oluza kwethulwa liqula leli seligqibe umsebenzi eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 lonkosikazi uxoxe lonkosikazi Ellen Shiriedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC lomnumzana Freedom Murechu okubandla le-ZANU-PF. Unkosikazi Shiriedenga usungula lingxoxo.
Ukubuya kwe-assessment team lokhu kuqakatheke kakhulu ngoba khathesi siyakukhetho. I-SADC mina ngokubona kwami i-SADC iphuzile ukubuya lapha eZimbabwe ukuthi ibuye izo-assessa ukuthi umumo i-election preparedness yethu injani. Ngoba nxa sikhangela ngo-2018 i-SADC yabuya yayenza ama-recommendations i-election or electoral observer mission ye-SADC ukuthi ibone ukuthi ukhetho luhanjiswe njani. And ikakhulu nxa sikhangela into zama-electoral reforms i-SADC yarecommenda ama-electoral reforms ukuthi ukhetho luhambe kuhle kungelakukhonona. Kodwa nxa sikhangela khathesi 5 years down the line akula ama-reforms angathi a-implementiwe. Yikho nje sibone ukuthi ukubuya kwe-SADC kungalukuphuzile mbijani. Kumele ukuthi ngabe babuya 2-3 years ago babone ukuthi iZimbabwe
Uma ukhuluma ngendaba yama-electoral reforms, ama-recommendations la ayenzani, lento la yenza kudala. Kunjalo abantu we-CCC bakhona ku-parliament, izinto kodwa kumele bezilungisise zona bezireyive kudibhethe ku-parliament so bathi into zakhona zi-implemente. Not ukuthi sesibunje so sesiyekhetheni futhi sephinde bekhulume ngazo, abaqale ukukhuluma ngazo into lezi, sephinde bekhulume ngazo izinto ezamele zilungiswe kudala njalo ezingaba zireyive before.
Mama, uyazwela la uyakhuluma lapho ba?
Ngiyamuzwa baba Freedom ukuthi yakhuluma. Ngiyazuzwa ukuthi yiphi iZimbabwe ahlala kiyo ngoba khanye ngani is out of touch ngento ezenzakala eZimbabwe. Bacale khanye yazuze ukuthi iZimbabwe ayibeba ukuthi yeZimbabwe inabanikazi yabo. Yebo, sinazisi abanikazi bakhona. Kodwa iZimbabwe does not exist in a vacuum. iZimbabwe is a member of iSADC. I-SADC yafaka izinqumo esithi ngama-SADC protocols on indaba ze-governance lama-election. And iZimbabwe is a signatory to ama-protocols ona lawa. Basayina babavumelana ukuthi sizalandela kulokho okuyakokugoqwe yi-SADC. Yikho-ke ngo-2018 observer mission leyo ebuye namuhla yabhalwa ngo-2018 ngathi kunezinto ezithile ezisilelayo in terms of ama-electoral reform iZimbabwe okumele injani izilungisi. Lokho akusayenzwayo. One, thina njengebandla le-CCC ngabe ngumuntu olandela okwenzakala ephalamende ngefana nalokho okuphuma ku-Hansard. Uyabona ukuthi indaba yama-electoral reforms le yaqala kudala thina njengebandla. Kathesi loba nje kusayikudala sakhumbula kusayi MDC wabuya legwalo kwakhona ugwalo okuthiwa yiPANC Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe. Sikhipha izinqumo eziyi-2020 principles ezama-electoral reform. Zahlelwa ephalamende ngama-MPs awe-opposition. Kwangothi khathesi zabuya lesibhuku ugwalo okuthiwa yi-prepare esibhale khona izinto eziyisikhombisa ezimqoka eziphangelane ngama-elections, ama-electoral reform. Zafaka njalo le-electoral amendment bill eyethu as i-equipe. Lokho ukuthi i-equipe sihlezi sigoqe izandla ephalamende singakhona indaba zama-reforms, hhayi leli lihaba asikho okwenzakalayo. Okufanayo yikuthi akuna political will.
Baba Mlechu,
into zama-electoral reforms like eshilo ukuthi kwafakwa ama-recommendations. Ama-recommendations lawana is-not mandatory ukuthi kumele kwenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu.
Lapho lisomnumzana Freedom Murechu okubandla lezano PF lo nkosikazi Ellen Shirye Denga okubandla le-CCC bexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Osomabhizimusi bakobulawayo bathi badonsa nzima ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe njalo besaba lokuxokozela okuvame ukuba khona ngesikhathi sokhetho okungenza behluleke ukusebenza kahle. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu eZimbabwe seliphila ngokuzisebenza ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka okumangalisayo. Umnumzana Love Momoyo okubhizimusi yamaluba enzini yedolobho lakobulawayo uthi kukhanya engani amabhizimusi amaningi azavalwa ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe.
Insukwini ezidlulileyo, for an example, isinkwa lochago ukwanisa ukuthi ube le $3 uthenga, kathesi ukuthi uthenge $3 the pint of milk.
Unkosazana Nyaradzo Marima umphathintambo weRoyal Hotel uthi badonsa nzima kulezi nsuku.
Kusuka kube nzima kakhulu kithi thina esikubhizinisi ngokubana izinto zikhwela nsuku zonke, ama-rates wona akhwela nsuku zonke. Sithola ukubana even ne-USD forex omithingayo siyayikhonisa abantu siyayiswela.
Okubhizimusi lezimota ezithwala uZulu umnumzana Meluleki Chuma uthi
ibhizinisi liyehla. Isizathu esikhulisa sona sengiqeda ukusitsho samandaphisi ngoba abantu nxa begada ngesinye isikhathi bayaprefer zenza imota ngokuthi zifast zinani yathola 3 4 5 sihamba 3 4 5 5 sihamba.
Umnumzana Nkanyiso Nleya laye othwala abantu enzikini yedolobho ukhala ngabezomvikela abasebenza labathwala abantu okungekho emthethweni.
Sesilamawandaphisi and abasileyo sithikazi uyakwazi amapholisa ayaprotect indawo lesekulama polisa angorank marshal kwapha namasotsha angorank marshal azoprotekta indawo yakhe ongakukuthi asikwazi siyathi singathiwa touting la bafika babuthi abafana bedriver bayindisa but bafaka abasondeli.
Umnumzana Innocent Chinanga omunye usomabhizimusi othengisa omakhala ekhukhwini uthi amabhizimusi aqhuba kancane njalo akuthembisi ukuthi azakhula kunyanga ezintathu ezilandelayo.
Kathesi i-low is down, people abalamali moving, so I don't know ukuthi since we holiday kuyarisima oro kuyakhontinya kunjalo.
Ukhansela ka-Ward 15 kobulawayo unkosikazi Febi Msipha ufisa ukuba uhulumende angenele kulokhu abakwethulela uZulu ngoba bathwele nzima.
Siyakhalaza uhulumende laku-president ukubana bakithi asincedise ngoba kulobu nzima, hhayi zomnotho ngani ziyata sebenzi.
Usomabhizimusi othengisa inyama kobulawayo umnumzana Albert Ncube uthi ibhizimusi lakhe liqhuba kuhle njalo kunyanga ezintathu ezilandelayo ukhangelele ukuba likhule.
Sikhangelele ukuthi maybe ukuthi nje lathi saqalisa so kodwa ngendlela abantu abayenza ngayo sokaphika nje esizukuni esibuya.
Okwamanje eZimbabwe iningi lamavinkili selisebenzisa imali yakwamanye amazwe enjengerand le-South Africa kumbe idola lemelika njalo lilinganiswa ngemali yakuleli ngesisindo kusiya ngevinkili kumbe ibhizimusi. Okwamanje idola lemelika lilinganiswa lelakuleli ngenkulungwane ezimbili zamadola akuleli ukuthi amachumi amabili akwele South Africa alinganiswa ledola lemelika kumbe inkulungwane ezimbili zakuleli kusiya ngabanini bamabhizinisi.
Sesilgqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimigeno sayithi.